Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhla 5 kuNhlolanja 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report.
Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonokho okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report leyo.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikaMnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso e-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela ngenhlolisiso yenziwe nyakenye. Zalathule lezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bamelele ukubona ukuba uza kwenzani umongameli Emmerson Mnangagwa osenikwe ugwalo olujulileyo oluhlolisiswe yiZimbabwe Electoral Commission oledelimitation report. Abanye bathi akumelanga akwenze kube ngumthetho welizwe okusegolweni lolu. Kube labanye njalo abathi kumele uMnangagwa avumelane lokudwetshwa kwemingcele emitsha yokuvota enziwe yiZEC. Abanye njalo bathi abakwazi ukuba kumele uMnangagwa athathe nyathelo bani. Sixoxele uMnumzana Prince Dubeko Sibanda okomiti yedala lepalamende eyahlolisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report othi uMnangagwa ulakho ukwenza ongekho emthethweni.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe uMnangagwa ngolwesihlanu yikuyini. Yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi i-draft preliminary report. Now, lokhu kuyasikhathaza ukuthi khona umthetho kawukutsho ukuthi uMnangagwa kufuze iconstitute ukuze deep delimitation report eyibone kabihle. Angayibona okwakuqala khonapho ngesikhathi ezeyibone eyisa eParliament. Angafaka imbono yakhe. Kuyabe sokwanele. Akusamelanga ukuthi ephinde ephiwe njalo. So ke lokhu okwenzakeleyo ngolwesihlanu mbonangani kakukho emthethweni. Kodwa ke ngabe kuthiwa khona ibiyo i-final report. uMnangagwa akala mandla okuyala kumbe okuyivuma. Umthetho uthi angayiphiwa okwakhe kuphela okufuza kwenze phakathi kwamalanga alithumilane yokubana eyigazethi ibe ngumthetho, ibe abe yiwo ama-boundaries abe sesetshenziswa. Akavunyelwa ukuthi eyale, akavunyelwa ukuthi efume, okuyabe sokwenziwe yiSEC yikho okuba yi-final.
uMnumzana Prince Dubeko Sibanda ukukomiti yedala lePhalamende ehlolisise ugwalo lwe-preliminary delimitation report. uSibanda ukubandla le-CCC. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu loMnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonokho okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission ngoba ngimzile uthi Gumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise njalo khonokho njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazivekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli engazamukela kumbe angazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report leyo.
Umnumzana Philippe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye eseTsholotsho esabelweni seMatebeleland North. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba iZEC yethulela umnangagwa okuthiwa yi-draft delimitation report hathi i-final report. Ulaba lobe imihloliso ye-ordinary level nyakenye abakhe phansi kulandela ukwesulwa kwempumelo yemihloliso luhlangothi lweZimbabwe Schools Examination Council kumbe iZIMSEC. Abethula izindaba enkundleni zokuxhumana abe 263 chat babika ukuba abaloba imihloliso abesulelwe impumelo yayo ngabaloba ezikolo ezigoqela iMugaro High School, Silvera High School lezinye. Isikhulumeli seZEC uNkosazana Nicky Dlamini utshele iStudio 7 ukuthi basahlolisisa udaba lolu ngakho kafisa ukuthi akhulume ngakho okwamanje. Abaphathi bezikolo ezimbalwa balile labo ukukhuluma ngodaba lolu. Umkhokheli wakweleBelarus umnumzana Alexandra Lukashenko usebuyele elizweni lakhe kulandela ukwethekelela kwakhe eZimbabwe. Uthi abaphikisayo labakubandla leZANU-PF bedlephana ngamathalakida awethulele eZimbabwe. Abaningi bakhala ngokuthi azathathwa ngobani amathalakida la. Akesizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Sikhuluma endikathenzi wabo umoyo nxa efuna angabhodi emaplazini abafo wabona labana baku-opposition uzamangala ethola ubana yona liyani imishini esikhumba ngayo balawo emaplazini yabo ama-pivot lana akhona ama-combined harvesters balawo amatrakita balako kuphiwa ama-commercial farmers ukwenzela ubana sincedise ngoba kathesi umongameli yena into ayifunayo yokuthi khona sikwanise ukuzimela endaweni eyokudla lokho esikuthi yi-food security singathandabuzi ngakho yikubona bebhizi egijima elungisa indaba zamadamu kubana kube le-irrigation singameleli izulu kuphela kodwa silime even sisebenzisa amanzi babesiwatholayo abesemadamini ukwenzela ukuthi khona sithole i-food security. So ama-implements lawa atholwa ngama-commercial farmers kungakhathekile ubana ubani kumbe uvela ngaphi as long as u-82 commercial farm uyakuthola lokho.
Baba Moyo,
yeah, I think transparency iqakathekile ma unguhulumente especially ma usebenzisa imali yama-taxpayers and izinto ezifana nalezi ukuthi izinto ezinje siyazi ukubana iBelarus is not just doing this out of benevolence ukuthi bathande iZimbabwe. Kukhona abakuthola back ungatholisa ama-minerals awelizwe aphuma esiya khona le uBelarus. Umnotho welizwe uyachitheka and uchitheka ngabantu abangama-dictator emazweni abo aba-influencer izano ngendlela e-wrong. So i-transparency siyayifuna thina.
Baba Juma,
konke lokhu kusemgcekeni akulalutho olufihlwayo njengoba ngishilo mina. IBelarus njengelizwe eliproducer imitshina lesiyifunayo ku-trader into ta i-monetary trade okuthengiswa kuyona i-willing buyer, willing seller, lo kulento esiyifunayo siyathenga kuye kube lula ukuthi ona sithengiselane nje kuphela. Isivumelwano sona esikhona akulokunye kuyabe kufihlakele khona fana njalo njengoba ngishilo lalabo abazuzayo lezo zinto ngabantu ababe-deserving. Hathi kube ngokuthiwa ngoba mina ngumbe weZANU-PF somele ngithathe lelo trakita kumbe ileyo combined harvester kodwa ngingelayo leyo nsimu. Yikho lokho esesikubalekela. I-Second Republic le isebenza ngokufuna ukuthuthukisa ilizwe, ayisebenzi ngokuthi wapartizan ubana lo yiZANU-PF kumbe utheni. Isebenza ngokuthi khona wenzani. Yikubona nje sikhuluma kathesi babhizi bangena emaplazini bekhangela. Nxa ungaproduce eplazini lakho bakuthathela iplazi kumbe baliquma ukwenzela ukuthi khona ngoba into esesiyifuna kathesi yi-food security. Sifuna ubana sikwanise ubana sizimele endaweni okudla njalo sikhathe i-import bill yethu ekuthenga i-grain sesithenga phandle ngale thina umhlaba silawo la.
Cuba khonapho Moyo.
Ye, konke lokho siyakuzwisisa okukhulumayo Gwalithi kodwa thina sithi umnotho weZimbabwe ngowabantu beZimbabwe wonke. Awusumnotho wabantu bezanu kuphela. Nema kusenziwa ama-deals lawa ama trucks ona lawa $60 million le yaba tractor la leto Lukashenko sifuna ukwazi ukuthi where imali yakho ni khulumende uyibhadalela kanjani enjalo ama beneficiaries yakuzwa lokhu ukuthi ngama commercial farmers kodwa sifuna ukuthi sikubone hayi siphombe ukuzwa emaphepheni ziningi izithenjiso ezenziwa izanu PF especially mase kuyiwa kukhetho ezingafezekiwe sesizibone kaningi ukhetho amakhetho amaningi adlulile
kuzokugcina kholethi
engingakusho kuphela ukuthi vulana amehlo vulana indlebe likhangele libone lizabona ubana hayi i-Second Republic ithiyene le-First Republic labe njengoba ngishilo umongameli ubaba umnangavukeni akunayo i-development lokuthuthukisa i-agriculture sector ngoba yiyo vele i-backbone yomkhonomi wethu so akulalutho oluzayenzwa nasece yonke into izayenzwa egcekeni ekhangele vulana amehlo likhangele lizakubona lokuthi ngobani abazabenefita
lapha lizwe umnumzana Joseph Juma okubadlala ezanu PF lo mzana Danny Moyo olandela ezombusazwe bexoxa ngamatakakida avezelwe eleZimbabwe umkhokheli wakwele Belarus. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPope Francis ugqibe uhambo lwakhe namhla kwele South Sudan esithi akumelanga abantu bezondane. Ele Melika lidubule ibhaloni yakwele China okucatshangelwa ukuba ibithwele imitshina yokudingisisa inkamba zamasoja lokunye elizweni leli. Ele China lidla amalahle ngesehlakalo lesi. Ele Russia libhombe idolobho leKharkiv namhla ngama-missiles amabili abhidlize izindlu zabantu. Ele Russia libhombe njalo amanye amadolobho empumalanga elizwe leli isebenzisa ama-missiles. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane sixoxele sakamuzi ngokutshiyeneyo.
Litshonini baba Dube, litshona njani? Hayi thina siyatshona. Okhulumayo ngukezon sibanda ucoordinator welupanda 21 women association eselupanda wathi eselupane district emathebeled north. Inhlanganiso yethu association yethu yenza ama-projects amabili, yenza into okuthiwa ngesilungu yi-kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalane, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa yimkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki. Yikho ke omama bathe behlezi esigabeni wakubona uqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubana benze into ye-hygiene ukuhlanzeka emakhaya.
Ugudula njani baba khonapho Sibanda?
Ugudula ngezinhlabathi ezijiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafitshane.
Silezi ngadi ezinhlanu, silima izilimo ezijiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole inhlanyelo leyi, sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, amasanata aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemkhuhlane esihlangana layo efana nabo kwashiyoka ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eliseduzane lathi elinjengeLupane Center, eminye siyayidoneta ezifeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana international community, abantu abafisa kusincedisa njengabantu abacathulayo besincedise.
Litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784 249 178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locwingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu. Le mithi nje yokufafaza imbida yethu ezingadini, njalo ngapha ngaye emakhitshini, besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhishi elihle kwedlula amakhishi onke isipho. Sathola izipho ezinjengemgani, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Kezoni Sibanda welubanda Dudukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu uyadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo, njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Ngizafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6, ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi, ngoba ukwalile ukwazi lami ngizakukwala, ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngizakukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abathi hayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho-ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe kokuqala, kodwa kwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngeyinye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelele okokuqala, nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu, baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathatha isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayecina kusambulelo, elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu, ukufakazela abanye uNkulunkulu, kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelizwi lakhe, awusozikwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi ngxathu sokulobulenjini, kulabathumayela abaningi, abantu abathumayela abantu abazithi bazo uNkulunkulu, abaletha izinto eziningi. Umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo ke leyo vesi, echasisa ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yona leyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke, ophonga udobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolo-nkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea yakhuluma ukuthi abantu bami babhubha ngokuThixo lapho ekhuluma, ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi ayisuye uSathane kuphela, kodwa ke abantu babhubhiswa ukuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane, ezama ukulinga uSathane. Uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa, uJesu uthi kuye, umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandaze baba ngegama lika Jesu kulabo abandlaleleyo, ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu, njalo silizwisise silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuye ngoyilabo abangalaziyo ilizwi, abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba Nkulunkulu njalo abantu bakho basize ngalivikezayo, uphilise labo abangezwa kuhle ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sesizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha siqhubekela phambili sixoxa lo Princess Siziba ohluza amakha amangalisayo. Hluza ke amakha lawa esebenzisa umsuzwane. Ake sizwe ukuthi uthini namhlanje.
Okay, ngiyabonga kakhulu ithuba leli. Mina ngiyimlobi wamabhuku, ngiphinde ngibe nomuntu opheka ama skin care products at different abavis of ta, vegan and all natural skin care. Igama lebrand yami yindalo, indalo skin naturals. Singabokuqala lapha eZimbabwe esiyenza i-vegan and all natural skin care ephekwe ngomsuzwane. So umsuzwane kwayenziwa ama-test ukuthi bethole ukuthi ingasiza yini ama-skin conditions. Kwatholakala ukuthi iyasiza kakhulu ngama-skin care conditions afana lama afana ne-acne, ama-pimples, i-hyperpigmentation, ama-dark spots. So sesiyithatha lo msuzwane sawufaka phakathi kwesepa, amafutha okugcoba, namanye ama-products a-different abantu abangawasebenzisa ukuthi bebe ne-healthy skin ngendlela e-natural. So ngamafitshane yiyo indalo leyo engikhuluma ngayo.
Ye, nxa ukhuluma ngomsuzwane siyakwazi ukuthi uyanuka, so lenzani ukwenza ukuthi umuntu anganuki?
Okay, so umsuzwane kunama-percentages okumele uwafake ungawadlulisi ma upheka ama-products lawa. But okunye esikwenzayo ukuthi sasebenzisa okuthiwa ngama-essential oils, ama-natural oils anceda kakhulu ukuthi into inikelele kamnandi. So ungafaka lawo ma-essential oils ayavala unuko lo womsuzwane. Vele ma ugcoba amafutha wakhona awungeke uze kunuka umsuzwane. Kuyabe kunikelela kamnandi ngenxa yama-essential oils wona lawo esiwafakayo.
Ye, singathi-ke ukudengisa-ke khonokho olakho okuhluzayo kuyahamba yini kumbe kume njani?
Okwamanje indlela abantu abayamukele ngayo indalo iyabongeka. Of course, with any other business nje kungaba nama-challenges at times, but sibonga khonokho ukuthi lokhu sikhula sisiya phambili. Sine about 1 year sikubusiness yeindalo, and within that 1 year sesikwanisile ukuthi lathi sithole izicoco zebusiness, sithole i-United Nations recognition. So i-progress siyayibonga, and sikhangelele ukuthi kuma-month lawa azayo sizabe sethu sikhula sisiya phambili. Sikwanise lokuvula i-branch yendalo koBulawayo, singadiphendi kakhulu kwamanye ama-distributors, but lathi libe le-shop yethu ebiza indalo ukuthi abantu bekwazi ukuthola ama-products ethu kalula. Sibe ne-website njalo futhi. So noma kuyaye kube lama challenges lapha nalapha, siyabonga kakhulu nge-support esiyitholayo, especially from abantu bakoBulawayo.
So abantu ke bakuthola njani, akubatshele khonapho?
Okay, so mina ngikhona kuma different social media platforms, ngiku Facebook, ku Instagram, ngiku Twitter, ngisebenzisa the same handle, Princess Noma Siziba. Indawo ngiku Princess Noma Siziba. Ngiku LinkedIn ngikhona, ngiku TikTok ngikhona. So wonke ama platforms ngisebenzisa ibizo elifanayo, Princess Noma Siziba.
Siyabonga Masiziba, ungadinwa lokusasa mama.
Hayi, siyabonga.
Sizabe sikhuluma labanye abatsha ngeviki ezayo. Wezemidlalo uKainot Lupahla owadlalela iqembu leHighlanders uthi ukulandela isiko kudlale indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leBhoso. Kubika uJoseph Njanji.
Lupahla ngomunye wabadlali abaqala ukudlalela iqembu labasakhulayo kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1966 ndawonye labadlali ababalisayo kwaba yimanager yeqembu Lawrence Phiri. Uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders ngo-1971.
Ungena ku-first team uqashwa ngo-71 sisaphothisela ngoyemfaka tibili uJosaya esibaya esitetishi. Yabona, engakabulali kakhulu uJosaya. Uqala ngami ngokuthi kodwa ngangumntwana. Yabona ke ngishitha ama-second half efa kuJosaya. Ukuthi i-problem yakudala amasabu ukuhlala thuba ongazela lesithathu ukuba lesayithi kwale ndawo. So wathi hayi alinde sobuyela abasedinga othaimoni Mabaleka, othomi Masuku, uKevin Dubali thina sakulinde kusayithi.
Uluphahla uthi loba engasadlali uqhubekele phambili encedisa iqembu ukuba liqhube inhlelo zalo lilandela usiko njengalokhu kwakusenziwa kudala.
Ubaba nguye weyeyiti umdala vele igqokela ngikhaya. Yayitshintshe ngasukuye egqokela kuthasa itshintshe ibuye ngikhaya. Uba wayekela ibhola ngo-74 ngo-73 ithatha ichubuku nguye wayithathayo ihlala emzilikazi nguye iphethe sazi konke konke. Yikho lathi safunda khonokho konke ukuthi hayi kumele ndidlala, kumele kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu.
Uluphahla uthi uyamdanisa ukuba iqembu leMathebeleni High City okuliqembu leHighlanders elidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association layekelwa lisifa ngoba lingekho. Ngabe iqembu leBhoso latshabalala ngesikhathi abadlali abanye bechiya besiyabumba iqembu le-Olympics.
Yithe sancedayo sasuka yonke i-High City sakhona ngalo South Pole sayibamba yaze yabuyela itimu yaze yalunga. That's why uzokuthi i-High City iyayilinda phela iHighlanders vele ayidlala ibhafa. Ithe isuke ibhafa usidile wathi hayi abantu bengaphuki bonke abanye besale senzela ukuthi ngalo ngabanzima sibuye tekina kanti ukhulume iqiniso. Sathina lobo Lawrence sasala ebhafa wahamba abanye babe bonotsiwa labantu abadala wahamba sibe badlala ngayo.
Uluphahla uthi kulezi nsuku akasawuqhubi umsebenzi wokuphathisa iqembu leBhoso ngokwenza imiqhuba eqhutshwa phambilini komdlalo ngoba inkokheli zakulezi nsuku sezilabanye ezisebenza labo kodwa uyaphathisa lapho engadingwa ukuthi ancede nxa kukhona okuhluphayo. Kulokhu yekhona ebholeni njengoba engomunye wabasebenza endaweni ye-FIFA Football for Hope eselokitshini leGwabalanda. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga olugqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota ole delimitation report. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso ye-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela yemihloliso le elotshwe nyakenye. Lingakhohlwa njalo ukuthi liyasithola encwadini zethu ezijiyeneyo. Enye yangkhona ke yi-email kukheli elithi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo ukuthi sile WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.